go VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukelako Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 9 kunhlangu la 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa lamhla ukhuthaze induna ukuthi zisebenzelane lebandla lakhe lezanu PF ukwenzela ukuthi linqobe kukhetho.
Nokunisa mambo rotonga dunhura uri watonga nyika yose. Asi zanu PF yakapara rechi nyika yose. Saka moziva kubatana nezanu PF kushanda pamwe chete kuti tive norugare mukati menyika yedu.
Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele-National Patriotic Front, uretired Brigadier General Ambrose Mutiniri, uthi ngasogwala ngoba waphumela egcekeni echothoza izenzo zenkokheli kahulumende kaMnumzana Mnangagwa, athi zahluthunela uMongameli Robert Mugabe umbuso zisebenzisa ibutho.
So nxa kuyikuthi khona i-coup lay yaba khona ngenxa yokuthi labo ephalamenti bayenza impeachment, labo bangama-collaborators, siyabesaba. Ungcono isothi ngabe ngilibona, kodwa umbulalo omkhulu yi-member of parliament engalalwazi.
Sizakuzwa impumela yomdlalo wenguqu phakathi kweqembu lesizwe leZambia kumdlalo weCOSAFA Cup. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umnumzana Emmerson Mnangagwa lamhla ukhuthaze induna ukuthi zisebenzelane lebandla lakhe lezanu PF ukwenzela ukuthi linqobe kukhetho. Ekhuluma lenkulungwane lenkulungwane zabalandeli bebandla lezanu PF emhlanganweni werali eMutoko, uMnumzana Mnangagwa ugcizelele ukuthi kuzaba lokhetho olukhululekileyo elizweni kungabi lodlakela, njalo abavela kwamanye amazwe sebanxusile ukuthi bezohlola ukuthi ukhetho lolu luqhutshwa njani. Uthembise njalo ukuguqula impilo zabantu kwezempila kahle, kwezemfundo, kwezokwenjiwa kwamatshe aligugu lokunye. Asizweni amazwi akhe.
Hamberi nezanu PF, hamberi nokubatana, hamberi nokuwina ama-election, hamberi nokuwina ama-election. Basi le mandu. Kana kuna MP akangwara kana oda kuita ndakaende kudze secret.
Kulabo abancintisa ukuba ngamalunga edalela eParliamente, ngiyalixwayisa ukuthi ungaye enduneni uyiphathele ukudla lengubo zokwembatha ezintsha. Akwamukele, umtshele ukuthi ufuna ukusebenza esigabeni sakhe. Uyakwazi ukuthi uyabe usufeze ingxenye yomsebenzi, njalo uzangena edalela eParliamente. Induna izasebenza labo mlisa, labo sobhuku, ibatshele ukuthi ungumntwana walapha bakusekele. Kodwa ungaphikisa, usole uza kuhlupha. La ninkokheli zomdabu, manyanani lebandla lezanu PF ukwenzela ukuthi kube lokuhlalisana ukuhle elizweni, njengoba izanu PF ikhokhela ilizwe lonke.
Lawo ke ngamazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa obekhuluma labalandeli bakhe emhlanganweni omkhulu werali eMthoko. Asizweni enye yezinduna ebekulo umhlangano uMnumzana Edward Nyamukapa echasisa ukuthi bazasebenza ndawonye lebandla lezanu PF ngoba kuyabajabulisa ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ubabona njengabantu abaqakathekileyo.
Uru rurenekezo wauya pa chaizo zvatinotarisira semadzima kuti tishande newana wedu zvakadaro. Tazvigashira chaizvo zvataurwa izvi. Ndizvo zvezvimwe zvinhu zvingazvisinganyatsobatikana bane wazhinji. Kuti dai tikashanda takadaro, handifungi kuti pane chinhu chinganetsi. Tinofamba tiri madzibaba nemhuri dzedu takadaro. Yes.
lawo ngamazwi enye izinduna ebesemhlanganweni kamongameli Mnangagwa umnumzana Edward Nyamukapa obechasisa ukuthi bazasebenza ndawonye lebandla leZANU-PF ngoba kuyabajabulisa ukuthi umongameli Mnangagwa uthi baqhakathekile.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Ukusenjalo umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa lamuhla ubelo wakhe umhlangano we-rally eRutenga lapho athembise khona abantu ukuthi uzaguqula okuningi ukwenzela ukuthi ilizwe lithuthuke ikakhulu kwezomnotho. Uthe uzalungisa okuphakathi inkokheli, alungise okwezikolo, alungise imigwaqo kanye lamafekithali. Njalo ukhangelelwe ukuba lomunye umhlangano eChiretsi kusasa. Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele National Patriotic Front uRetired Brigadier General Ambrose Mutiniri uthi yena kasogwala ngoba waphumela egcekeni echothoza izenzo zenkokheli kahulumende kamnumzana Mnangagwa ethi zahluthunela umongameli Robert Mugabe umbuso zisebenzisa ibutho. Umnumzana Mtiniri uthi ibandla lakhe alisoze limanyane lamanye amabandla kukhetho oluzayo njalo selixotshe elinye icele lalo elikhokhelwa ngukosikazi Eunice Sandi Moyo. Intathe izindaba yethu Mavis Gama obesemhlanganweni lo sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni oqhutshelwe e-Adelaide Acres eHarare namhla umnumzana Mtiniri uthi wawubona kufanele aphume aphele kubandla leZANU-PF besanda kuhluthuna intambo zombuso yikho wabumba ele-NPF.
Kana uri muto wakatakura futhi uchidriver ndege uchidriver tank harisi rako tengiro nefuti yacho futi haisi yako wanzi nenyika jiwe mchengeti wedu tichengeteo chengeta nyika yedu nesoti gogo na urara opedza kanaka tichisumudzira nyika yedu murunyararo itrust kai kuvimbwa newe.
Usole amalunga edalele parlamente ngathi kwehluleka ukuvikela isekelo sombuso okusekelwe ngumgcini sihlalo wesigaba seMathebeleland South kuleli bandla umnumzana Johnson Langa.
Ngesikhathi sempi wawulama wo collaborators ehamba lama wo veterans, so nxa babesifa kanye kanye lama wo veterans, yikho ke ama parliamentarians akhona lawa ngama collaborators awekhu abantu abazifunela imali nje yakona abantu mama. So nxa kuyikuthi khona ikhu lay yaba khona ngenxa yokuthi labo eParliament bayenza impeachment labo bangama collaborators siyabesaba kungcono isothi ngabe ngilibona kodwa umbulalo omkhulu i-member of parliament engalalwazi. Ikho ke siyadinga ukuthi lati abe NPF nxa uNkulunkulu engasiphathisa ngama MP engena akuye lama workshops aqinileyo abanika ulwazi olupheleleyo ngeconstitutionalism ngoba thina our values are about constitutionalism i-democracy.
Asizweni umgcini sihlalo wesigaba semashingo kuleli bandla umnumzana Amasa Nenjana.
Uyahlubona ukuthi abantu laba abakhwazi abakwenzayo. It's unfortunate ukuthi u-president he was lobbying ukuthi bengasayini impeachment ama-MPs. But ngenxa yokuthi u-president bengawazi ukuthi kulakwenzakalani, he was deprived i-right ukuthi ezi ukuthi kwenzakalani phandle. Bathi be-organize ukuthi bengasayini impeachment, basesizwa ukuthi incwadi seyibuyile ukuthi wona u-president senjani, se-resignile. I'm very sure ukuthi ngaba amabishana upresident impeachment wengaso siphumele because uthi yena obesele 80 of the MPs that is ekhumeka ukuthi singasayini. So most of those people abasayini leyo ngabantu ababuye bazojoin iparty bengakaqedi term of office base organize ukuthi bekeep upresident.
kuvunyelene kulomhlangano kuba kusiyafika olwesibili kumele ibe isikhona inkokheli ekhethwe nguZulu ukumela izigaba njengoba bengasayi kuma primary elections isikhathi sesidliwa nguMangoye. Umthini uthi uzabhalela inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission ukuthi ingavumeli oza kuthi umela ibandla le-NPF engelancwadi ayiphetheyo esayinwe ngumgcini sihlalo waleso sigaba ukuba ngempela lilunga labo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Amalungiselelo okhetho asefike esibangeni esiphezulu enkabazwe yona evame ukuthi ibandla elibusayo leliphikisayo labelane izihlalo kodwa iZANU-PF ikhangelele ukuthola izihlalo eziningi lonyaka ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa ebikwa udabuka khona njalo izinga lokukhankasa uselikhwezile uma kuqathaniswa leminyakeni. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhetho lwakuqala eZimbabwe lwaluhlukile lolwalonyaka. Kwakuyisikhathi sempi, ukhetho lwabakhona ngemva kwesivumelwano. Isotsha lalilokhe liseganyeni. Abantu bavota kungela luhlu lwababhalisele ukuvota. Umnumzana Rizini Ngwenya, ohlaziya ngezombusazwe lezisebenzi, uyakuchaza lokho.
Okokuqala ngathi mina ngo-1980 kwakuyisikhathi sempi kwakungelabunandi. 2 yazuzakali isivumelwano selakhensa. Kakuzange kube ngisho le referendum yokuthi abantu bayayivuma kumbe bayivumi. 3 amasotsha wonke esempini ayengakabuthi ukuthi ayingena kuhle ema-assembly point. Kwaba into enje ama voters abantu babengarejistana. Babe bongungena kuphela bavote. Kumvote kathathu, kumvote ka-4, abanye kwakuthiwa bageza izandla. Asikwazi khonoko, kodwa kwakunjalo.
Kusukela ngo-2000, ibandla leZANU belidliwa kabuhlungu enkabazwe, loba nje ngokhetho lwakuqala yanqoba kakhulu, kwathi ibandla leZaphu lathola izihlalo ezimbalwa. Ibandla eliphikisayo belinqoba impela kumalunga edalela ePhalamende la kumakhansili, kodwa ibandla elibusayo belicalwa ngokuqila ukhetho emaphandleni ngokwethusela abantu ukubathenga ngokudla kanye lokuvotela abantu kusetshenziswa lenkokheli zomdabu zona esezithe zakhuzwa lonyaka ukuba zehlukane lomkhuba omubi wokuphatheka kukhetho besekela ibandla elibusayo. Ungwenya wendlala obala ngempumela yokhetho enkabazwe.
Ngibona iZANU yabutha kakhulu amasisi. Kwakule 20 reserved ezabelungu. Kwaya kuthi Zaphu yayabamba emathebeleleni le-Midlands kakhulu. Yikho ke ngokuphuma kwama-results anjalo kwakulezi nkulumo ezivela la kuThatcher ezithi zona hayi thina owinileyo kasoze sizazithandela thina esizamfaka. Kwakubuye kwabonakala enyuzipepeni ukuthi hayi iZANU ibisisenambane eMozambique ihlangene labonilord Choms khonale belabomgabi laba abanye bengasekho.
Ohlaziya ngezokhetho umnumzana Efincube uchaza amalanga okhetho luka-1980.
Sibuyela futhi ngo-1980 uzakhumbula ukuthi kwavotwa mhla ka-26, 27, 28 February 1980 kodwa owangenayo umbuso omusha wangena mhla ka-18 April. Kwaba lethuba elilingeneyo, eli-enough, elifaneleyo ukuthi baphikisane baze balungise konke. Asibuyeleni kuleso simo, hayi lesi se-48 hours.
Ukomishina we-ZEC, unkosikazi Faith Sebata, uthi lokhu kubadida ingqondo ukuba iphepha lokuvota liza kuma kanjani.
Nanzelela ukuthi ukhetho lolu luzabe lukhululekile njalo luza kube lu-free and fair elections, ikwenza mutsho. Kodwa engikubonayo ngokhetho lolu luza kube ngathi luzemambijana ngoba asinanzeleli njengezekho ukuthi kuyini okwenza abantu kube labazancintisa abaningi kangaka.
amalungiselelo okhetho asefike esivangeni esiphezulu enkabazwe loba nje ingoma yeminyakeni yokuhlukuluzwa kwabantu isiqalile kanye lobuqili okulakho ukuthi lolu khetho lungabi msulwa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia, keselichiye kancinyane ezandleni zikantu ngamile inkomo weStudio 7 esethulela eziphathelane lemaphandleni.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama ngontungamile inkomo. Lamhlanje ngikwamahlaba ithwale eFilabusi lapho engixoxa khona lesakamuzi umnumzana Paul Ndlovu. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovu.
Hayi, lami ngiyabonga kakhulu babantu ngamini inkomo.
Usilobela incwadi lapha ukhala kakhulu ngendaba yentuthuko uthi akula zibhedlela, akula zikotsho zamanzi esigabeni sakho. Kumi njani kahle kahle?
Umgwaqo umgwaqo owagcinwa ukulungiswa ngesikhathi sika Smith. Abantu banatha emfuleni othwa uwanezi, banatha nezinkomo, yabala ama toilet. Mawumfula lo ugcwele babantu nabile inkomo, abantu bathatha amanzi ahamba emfuleni alodoti nje wonke, bathatha nje abantu omfula yabo ugcwele ngoba mawukuthi umfula ungagcwalanga bawazi ukuthi bayenze bagebhe nje imthonjanyana lapha emhlabathini emachebechebeni banathe lawo manzi. Kodwa ke mawumfula mawugcwele abantu bathatha wona lawo manzi angcolile lezi nje ezifileyo aledoti nje zabantu abalazambuzi bathatha nje babebesiyanatha emfuleni nabantwana ba.
Isibhedlela kumbe ikliniki eseduzane lalapho ohlala khona Ndlovu yiphi?
Ikliniki eseduzane lalapho esihlala khona yiyo iwanezi kliniki. Ukuthi laphana thina esihlala khona mawusiyabako siyashiywa iwanezi mission is about 6 kilometers. Isibhedlela iFilabusi, iFilabusi hospital and iwanezi mission okwamanje layo ngayila ambulance. Suthi ma ungasuka lapha yana umuntu ugulelwe umuntu ufike iwanezi mission mabethi hayi lo muntu akadluliselwe eFilabusi, kusho ukuthi kumele waye imoto nje ikuhambise eFilabusi. Ma kusemini ke uthuthu zomthwala ke umhambise kuskuta, ufike kuskuta laphana ke ubambe ke amabhasi uye eFilabusi. Ma kufike usuku uthi ukuthi kuyasomele waye imoto from ewanezi mission izikuthi iyokufikisa eFilabusi.
Liyake lihlale phansi yini njengezakhamizi likhulumisane labameli benu kuhulumende?
Abameli ngifuna ukuthi ngiyibeke nje kahle babogogo, abameli bakuleyana indawo njengoba indawo leyana ingane iyangcwelelana nje nebhelingwe leFilabusi. Ungapha kube kunomumalakhe inkomo akaveli ebantwini, owangale laye akaveli ebantwini, abantu abo kabaveli nje ebantwini. Ngithemba abantu abazovela nje manje njengoba sokuyaqala ukuthi kuyakhampeni ukuthi sebezodinga usekelo, ngiyathemba ukuthi sebezoqala ukubonakala ebantwini. Ngapho kwakulobabumalakhe inkomo mawudlula ezikusiya ngangapha kube kuzobaba u-Andrew Langa. Labo bantu akula thuthuko abayilethela abantu. Into abayaziyo ikuthi nje masokusiya vota beze ebantwini bazofuna amavoti. So akula nje into abazihlupha ngayo lokuthi abantu baphila njani, kuthila even abantwana bezikolo manje nje izobelisina nje isikhathi lesi. Kulabantwana abalahlekule imphefumulo bezama ukuchapha imfula ukuthi baye ezikolweni. Abantwana isikolo isecondary mangaphazamisi bahamba beba abo 15 to 20 kilometers ukuthi umntwana ayofika esikolweni abuyakuye achaphe le mfula emkhulu le kuma owanezi river. I-primary sikhona isikole esinye esibathi izikhombe. Kuchotshwa imfula eyi-2 owanezi river, kuchotshwa lomalole river. So izulu uma lisina ma lingana nje inyanga yonke abantwana bayahlala nje 1 month bengafuni. Akula ntuthuko, akula bridge, akula nje lutho nje ukuthi uzathi umntwana akayichaphala ngale bridge. Nakula bridge nje indawo nje ukuthi nje abantu baphila nje ngasazathi isinyamazana nje esihlala esigayi.
Alubana elalele umnanga kwalohulumende wakhe mazibano ngawaqondisa kubo.
Amazwi mina engingawaqondisa kuye ubaba uMongameli ubaba Emerson Mnangagwa yikuthi nga kuyakhonakala indawo lendawo lapho mhlawumbe yena angakhona khona ukuthi ahambe. Njengoba nje siyakhuluma kunye, ma kuthi angakhona ukuthi akuze azame ukuthumela iqula lakhe liyozibonela impilo ephilwa ngabantu. Ngoba ngithemba laye ma engathi ufuna ukuyenza irali yakhe kuleyana indawo kuyabe kumele asuke ethwele amanzi eHarare ngoba akula akuboni ithena amanzi anathwa abantu bahulana indawo yena ngawanatha ningezo sotwa umongame bese efike wathi ice cream futhi eflaphosi ngathi ngase ice cream kuyikuthi ipoison angawanatha nje manje ahlagule manje idodi nje
hayi bekukuhle kuba lawe kuhlelo babandlovu siyabonga
hayi nami ngibonile bawatheka mina ngikomeze ngathi mhlawumbe kungaba le ndlela zokuthi noma ngubani nje ongakhona ukusiza ngomgodi nje wamanzi
lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni ngisefilabhusi kwamahlaba ayithwale ngixoxa le sakhamuzi umnumzana Paul Ndlovu asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamili Nkomo
ngugama
Siyabonga ntungamili asizweni uhlelo liphuma lendaba lijone lendaba
Alingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle igama lami ngu Chris Gande siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lijone lendaba lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo Cooksman umhlabeleli Sihlaziya udaba lokunxuswa kwabahlabeleli embuthanweni yabezombusazwe. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi ngiyabonga baba, ngiyabonga.
Yi ungasitshela ukuthi ubona njani udaba lokubana bakhona abaculi sesibone abaningi kakhulu abafana labo Mtukudzi labanye ababalisa lo Sandra Ndebele sike sezwa. Kusukwana esanda kwedlula kubana uke wabonakala eralini ye Zanu PF wena njengomhlabeleli uthini ngalokho
mina ngingakutsho ukuthi endabeni ezifana lalezo sokusiya ngokuthi yena waye kulowo mhlangano ngegqoke liphi ibhatshi egqoke ibhatshi lobumusician kumbe eyimember eyebandla lona lelo ayeseralini yakhona so nxa kuyikuthi wayehambe yena vele imemba kakulankinga nxa wayehambe imusician kuyikuthi waye eqatshiwe kuhayo wayebhadelwa imali ukuthi eyeperforma kuphela alakho amboni ububi bakhona ngingazi-ke khonapho kundaba zamazwi abe sewakhuluma umusician ngingasatshweli kundaba kasandra kuphela sengitshwela nje ku-any musician ukuthi lapho kuba khona ngani kuyakiliza kunxa eza kuma phambi kwabantu ebeseqalisa kubutha izilogani zebandla kumbe seqalisa ukungani usecampaign elibandla laphana ayikho lapho embona ngani akuyabe kungani akuhambi kahle kakhulu ngoba kuyabe kuza kuluzisa abalandeli labana abamanye ababandla lana aphikisana laleli wena kade useralini yakhona kutsho ukuthi abalandeli bonke labana uzabaluze kukanti anto abona ukuthi wena uyabula abalandeli abavela kuwonke amabandla ezombusazwe so sokusiya ngokuthi kumbe yakuphika imali oyibona ukuthi le angingaze nahlekelwa ngabalandeli kanilanda abanye benle mali kumbe ukhangela le future ukuthi ngokwenza so ukuzi-aligna le any political movement kawusoze kubulale i-career yami yini so yizo izinto eziyabe ziqakathekile ukuthi uzikhangele zona ziyana nxa ungumculi uphatheke entweni zona ezizabo-politics kafanele ukhangele i-future ukuthi uza ukubhalansa njani konke
asithi wena unxuswe ukuthi uyecula emhlanganweni asithi OMDC uyafika uziphathe njani nxa kuyikuthi kwilibandla lawo lisekela
khonapho yibo ubunzima embutho ukuthi uyabe usekhoneni njenge-artist ngase kufike emumweni enjalo ngoba uzahlwe bonke labantu abalandeli abephathe ngasiyo MDC bazaqalisa ukungasakulandeli kuhle ngoba abantu entweni zepolitics bangena ngenhliziyo sebele kakhulu ukuthi le nto encane bayi-interpreta ngezinye indlela
kodwa siyabona abanye abaculi abafana lo Oliver Mtukudzi Mtukudzi useke wabonakala emaralini awe Zanu PF kodwa ungani waphumela kwengangcolanga kuyabe kuhamba njani khona
kuyabe kuyikuthi uyenze khonokho engikuthile othi nxa yena ehambe eqhathiwe i-artist esiya-entertainer ufike wazitshayela iy'ngoma zakhe wa-entertaine abantu kwaphela khonapho wakutholela imali yakhe
ake sikhangele elakusasa ikhona yini ingoma esingayikhangelela
khathesi kulesindle ephume nje this week ngathi phume this week ukuthi ayingubela amehlo.
Ah okay. Hayi siyathaba kakhulu ukukhuluma la ungavalelisa abalaleni.
Hayi ngithanda ukuvalelisa mbonga kakhulu mbonga wena msakazi la we ordinary platform yokuthi lamke ngiz express yakuna.
Hayi sibongile sifisela inhlanhla.
Siyabonga. Sonke
amadoda. Lo ke ngumhlabeleli ocula ekobulawayo uCooksman ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo. Sombenini thina siyolala. Sizathola omastanda sebekhi yamagedi. Sonke amadoda sombenini thina siyozgumulela.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Iqembu lesizwe lama Warriors yilo elithethe inkezo yeCOSAFA Cup ngemva kokunqoba elechipholopholo eleZambia 4-2 enkundleni yePeter Mokaba Stadium ePolokwane eSouth Africa lamhla emini. Kamabiliyathi nguye ohlohle kabili ngemzuzu yokongezelelwa e-extra time emdlalweni ophose wafika imlindi yagcina kuyi-2-2 ngemva kokuba uPhilana Katewere ehlohle kabili. Iqembu ehlohlela iqembu lesizwe eZambia lona lihlohlelwe kabili Lazarus Khambole. Ngele ezinye zezindaba ebezikhokhela umnumzana Emerson Nangagwa lamhla ukhuthaze induna ukuthi zisebenzelane lebandla lakhe lezanu PF ukwenzela ukuthi linqobe kukhetho. Umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo le National Patriotic Front uretired Brigadier General Ambrose Montaneri uthi yena kasogwala ngoba waphumela egcekeni echothoza izenzo zenkokheli kahulumende ngokuhluthunela umongameli Robert Mugabe umbuso obesebenzisa ibutho. Ama-Warriors athatha inkezo yeCOSAFA Cup ngemva kokunqoba iqembu leZambia 4-2. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.